bebuthene endaweni lapho okwabhudela abantu abangu-427 ngomnyaka ka-1972 kuJuni. Sikhumbula umonakalo lo wayedlayo, njalo kunama-widows akwana 63 abangabani abaphela ngomkabo esikhathi senaleso ngo-1972. Sibe lesikhathi esihle kakhulu, abantu besabelela bepholisa, even i-Ministry of Mines was represented yikhona lenkokheli yewabekholari company ogoqela u-managing director, ube khona lama-heads of departments athile abekhona. Konke kuhambe kahle, sabelana lezikankulunkulu ebemduduza abantu, naphiwa ngekholari elishiya layo kafitshane ukuthi kuyini ekwenzelayo ama-widows la bekhumbula imisebenzi yenziwa umkabo ngesikhathi sasebenzela likhampani. Kulamanye amakhampani adebithe i-63 kutho ukuthi i-blanket for i-widow elikhona khona lapho. Thina njengezamabandla siqhubeka sibakhuthaza ngokubakhulekela nokubanikeza ithemba ukuthi hhayi ngabangakhathazeki beshiya kumaybe chapter 11 ku-2830 ukuthi wozani kimi lini elikhathelele lisinzeyo ngeliphumuze ngelinikeze ukuthula. So thina kakhulu njengabezomoya siyabanika nje spiritual help.
Uqhubeke njani umsebenzi njalo libona ingani injongo yenu liyifezile?
Engakuthi ngamafithana ukuthi injongo yakhona ifezakele, ngoba abantu bebekhanya bejabulile kakhulu ivini nangesikhathi sebesenza i-tour right round endaweni yakhona. Abanye bebebuye bethwela ama-flowers ubona bejabulile bafaka phambana. One white man who came all the way from Scotland naye landa khona lokho elanda i-commemoration nale, babona umuntu ekuthravela all the way from Scotland elanda, kutho ukuthi kuyinto eqakathekileyo. Ngibona ngani abantu belungu baqakathekisa kakhulu izinto ezifana nalezi esisikhathi bathiyele lapha abantu abamnyama. Bamqakathekisa kakhulu ngoba ubuyethele nama-flowers iqala kade ukuthi uma ethuke nawo khona le-Scotland elokho ehamba nawo ewathwele ezinto egenkhonapho, bamqakathekisa kakhulu. And ngithe ma ngixoxa naye ukuthi yena abangani bakhe babhujelwa abazali, ayisiyo yena directly wabhujelwa ngabazali kodwa abangani bakhe yibo ababhujelwa ngabazali. And ngaleso sikhathi yena wayele 5 years, khona kuqakathekile ukuthi hhayi abuye yena azorepresenta abangani bakhe.
Kuyini elikwaziyo ngalesi sehlakalo lingakhumbuza abalaleli?
Yikuthi ngomnyaka ka-1972 mhlaka-6 June ngo-25:10 kulezi sebenzi ezazingaphansi komgodi ezikwana 427 lapho kwazwakala umdrimu omkhulu kakhulu. Izisebenzi leza kuthukelwa ngumgodi, zawelwa umgodi phakathi, azanelisanga ukuthi zikhitshwe khona lapho. So yikho indawo le kwakhe kwayenziwa khona lapho, kwafakwa nje bayathiwa nje imiduli, kwafakwa namatshe ama-tombstone, imiduli ethengisa nje amabizo abantu bonke abafela khona lapho, yikho kwayenzakalayo. So every year iwange Colliery Company Limited iyenza nje umbuthano mhlaka-16 every year bekhumbula labo abasishiyayo besemsebenzini ngaleso sikhathi.